Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhla ka 20 ku Hlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi omkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladeni kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezehlukeneyo, kambe uphathisa uzulu lokho.
I was able to get the money.
Utholakale engelalo.
Indlela engaba ingazathi zakulula abanye abavele kade sesesaba ukuthi azokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemseni lenhliziyo yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amazwi omkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladini kutshengiselwa phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Umnomzana Chamisa izolo wazise ukuthi ngemva kokwethekelela izigaba zonke zelizwe elalela izikhalazo zikaZulu uthole ukuthi abantu abaningi bathi sokumele kungenwe ezidaladini kutshengiselwe. Kungakedluli amahola athile ekhuluma amazwi la, intsha yebandla leMDC ingene ezitaladini zeHarare yaxhaswa nguZulu Makhaza kwaba luthuli. Kodwa amapholisa njengenhlala yenza achithe ukutshengisela lokhu ngokuphosa intuthu ehitshayo e-tear gas. Kodwa abanye bathi ukutshengisela kumele kuqhamuke mahlayana kufuqwa izikhalazo njengalokhu okuya kwenzakale kwamanye amazwe kuze kulethe inguquko. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngithi kangikholwa ukuthi umuntu nxa izinto yaqala announce noma ukuthi nxa yekwenza mela kwenze nje evuke sekwenzile uqala announce wena usho ukuthi laba abanounce la bamthethela amathuba yini bamfakela imigoqo asekwenziswe ukuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungise balungiselele and kangithembi ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi intsheni ngimele ukuthi ngibone kusenzakala but kangikholwa ukuthi uzabe khona iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingabe ngo-2018 baze badutule ezitaladeni yena azange abonakale so kathesi-ke angazi ukuthi intheni ikho ngifuna ukubona sengifuna hami ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hayi uqinisile into enenza ngizabona ngokubhalika ngikholele ukuzayenzakala lokho.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Mangikhangele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina ya ukhumbula umzekelo sokwenza oyikla okuthi inkukhu iyayicunta insiba uyithwale ilambe ibilambile uyijikele phansi uyihoyele umuntu isukulandela yikho engicabanga sokufika ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo njalo futhi ngiyatsho ukuthi mina kangikholwa ukuthi kuzayenzakala lokho angikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo wenzakala elizweni abantu efana le nkukhu ezigoyela umumbu zicunta insiba kungathi be-hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala kumahluko nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi akuze kwaplanwa aphinde kwahlelwa wakhayela into eyenzakala kubo 14 January 2019 azange ngezama kwa press conference ukuannounce into ezinye ngumuntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokho kodwa lokho mina ngibona ngani ha ngizakhola sokwenza kile
kodwa khona ukutshengisela ubone ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelela abantu bagcwala ezitaladeni kungaba lomehluko na
ye ukutshengisela kuyele kumahluko anti sike sakubona kamazi amaningi kwenzakala uhulumende yaqinisele ki amathuzi phansi sithi hayi abantu bekhulumile selandile ukufuna ngabantu kona kuyenzakala kuya ukuthi abantu babethendile njani nxa kuthiwe kutshengisele kodwa-ke kutshengisela akusocala anti kuyavunyela kusekelo sobusa ezimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula akwenza lokho abantu-ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile njengasithi ukuthi ngizabona kusenzakala then-ke hhayi-ke sesingakhuluma sithi hhayi kuyasebenza kodwa kathesi ngibonani nje usayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo
Lo Michael Mhlahla Ntiweni ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma le studio 7 ecingweni yokobulawayo Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane lecoronavirus utholakale engelalo uhanjiswe eWilkins Hospital ngolwesibili esanda ukufika elizweni evela eChina lapho asebenza khona. Ubikwa eke wethekela isigaba seWuhan eChina lapho kuqhamuke khona leli gcikwane. Umqondisi wobona ngenhlelo zempilakahle kukhansili yeHarare, uDr. Prosper Chonsi, ufakazele iStudio 7 ngolwesithathu ntambama ukuthi umuntu lo uzakhululwa ngolwesine. Kodwa uthe bazaqhubeka bemqaphile okwamalanga alandelayo esendlini yakhe. Ukuyahlolwa kwakhe kulethele iningi eHarare okwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe leli gciwane lingamemetheka. Ukhansela waleli dolobho umnumzana Thamsa Nqahadebe utshele untongameli inkomo weStudio 7 ukuthi bathokoza ngokutholakala komuntu lo engelalo lelo gciwane.
Kungaba yinto neyindlela engaba ingazathi zakhulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kodwa lakho futhi kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba labo basemseni le nhliziyo yokwesaba futhi otherwise kungaphuma kuthiwa yiyo futhi
khona yinto enhle yini elungileyo ukuthi abantu abangenayo elizweni abake baba semazweni alomkhuhlane lo bekelwe baye ngakwabo kungani bengagcinwa endaweni ezingafinyelelwa ngabanye abantu abangelawo lomkhuhlane njalo abanganakanelwayo ukuthi balawo
yebo ngingathi mina ngendlela yeka kukhanya kungalunganga ukuthi aye ezindlini zabo but thina ngendlela yokuthi sizame ukuthi abezihlobo zabo nokuhlaliseka kwethu eZimbabwe nomkhuba wethu umuntu vele esejayele ukuthi uma ngigula kungcono ngiwe eduzane labangakini ukwenzela ukuthi bangibone noma kungizaswelakala noma ukuthi ngiza kuphuma ngenye indlela ngitholekale kube ngophilayo phakathi kwabanye ngulowo indlela yokuthi kusesijayele ukuthi yinhlalo yethu nguye umkhuba wethu
Kodwa ayisikho kufaka amanye amalunga omdeni engozini yini lokuhadebe nxa umuntu ethe wavunyelwa ukuya ngekhaya kwazovela mhlawumbe ngemva kweviki kumbe amaviki amabili ukubana ulawo lomkhuhlane
Ngaba liqinisa ukuthi abesengithelela abanye kodwa hathi lapha lami njengomuntu osebenza kukhansili ngisebenza labo odr Jones lamanye amadokotela esilawo kusithi council laba batrusteke kakhulu ukuthi lokhu abakwenzayo bayakuzwisisa kakhulu eplazi abasoze bakuthiye usiya ezisotsheni zakho noma ukuthi kwelakini ekhaya bengela muntu ozabe ekhangela naye ukuthi abone ukuthi uzibamba njani kwaphakathi kwabanye ngezihlobo zakho ungagcina lawe yini ubathelela lowo mkhuhlane noma ukuthi akulayi isiko ukuthi baphonge umyeke ahambe ngakwabo bengamkhangela ukuthi uhlala njani uphila njani lapho
lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansila weHarare wexoxa ecingweni Lontunga mili nkomo Studio 7 ekhonale eHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho abedolobheni lakobulawayo bathi ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe ngendlela engacacanga elizweni kubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezamabhizimusi njalo imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo. Lanxa uhulumende wamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo, imali le ilokhu isetshenziswa ngokungekho emthethweni ikakhulu emkambo wonsitha okuyiwo okhokhela ukuthi isisindo sawo simi ngaphi ngelanga ngelanga. Lokhu kuvezwe ngosomabhizimusi emhlanganweni kobulawayo lapho abathe umthombo wemali le ngabathengisa amafutha ezimoto awephetrolo lezinye ingatsha zikahulumende ezivunyelwayo ukuyisebenzisa imali yamanye amazwe. Bacele uhulumende ukuthi abeke umthetho ocacileyo ukuthi imali le iyasetshenziswa kumbe hayi njalo kulandelwa ziphi iziqondiso. Iqembu lembube elendosa kusa eleZimbabwe elile ngoma yokukhumbula umufi uJoseph Chabalala wayekhokhela iqembu leBlack Mambazo lithi lithemba lizacula ingoma yalo elisanda ukuyicula ngelanga akhangelelwe ukufihlwa ngalo. Umkhokheli walelo qembu eleBlack Mambazo umkhokheli weqembu lendosa kusa uOscar Siziba uthi basebenza ndawonye leqembu leBlack Mambazo njalo uthi uChabalala wayengumqeqeshi wendosa kusa. Uthi lanxa bengatholanga ithuba lokuhlabelela kulomkhosi akusenani kodwa bazabe bekhona emngcwabeni. Umqondisi weBlack Mambazo uXolani Majozi ubikwa isithi umuyi uzangcwatshwa emathuneni eLadysmith ngomgqibelo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe ingxenye yomngcwabo lo izaphathiswa nguhulumente iSpecial Official Funeral Category 2 ngendlela yokumhlonipha umufi. Owayinkosikazi kamuyi uTawanda Maphexa Moyo obhubhe ngomnyaka odluleyo wayelilunga lesiyaya Arts Group lakobulawayo uphikisile ukuthi wayelomnumzana Orishias Moyo ngelanga owetheswa icala lokubulala uMaphexa ngalo njengalokho kwathiwo ngumuyi. Ngelanga aze amdubule esithi babezihlalele emoteni phambi komuzi wakhe njalo umoyo utholakale engelacala lokubulala. Umahluli womthethwandaba ophezulu weHigh Court uthi akulabufakazi obucacileyo obokuthi kwenzakalani kumuyi. Uthe umkamuyi unkosikazi Jacqueline Moyo nguye obengachasisa ukuthi kwenzakalani kodwa ukhethe ukungaphathisani lamapholisa okwenza kungaphikiseki okukhulunywa ngumoyo ngendlela yokuzivikela. UMaphexa wayesethesa umoyo umlando wokuthandana lomkakhe yena owayemsebenzela kubhizimusi yakhe yeFish and Chicken City kobulawayo. Umoyo ubikwa wabalanda behlezi emoteni phambi komzi wabo khe wabuza ngobudlelwano babo. Umoyo waseqalisa ukutshayela imota yakhe kodwa umoyo wayibambelela walenga kuyo ihamba wasekhupha umbhobho wamdubula watshonela esibhedlela. Umoyo uthi wamdubula ngoba wayezama ukumthathela imali elabangane bakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanmanani kuStudio 7 ndinjani? Nami okusenhlizweni yami kuloko kuyikhonoko ukuthi ngempela abantu nxa bedoyidoyela into abayifunayo eyikudla impilo amaphoyisa afika impela aphosele amatiyegesi kumba aphosele lezi zinto ezidakayo intuthu edakayo kubuhlungu lokho. Angazi ukuthi kulela ilizwe impela amaphoyisa azolunga kutheni nokuthi kungakhulunywa lobani ukuze kulunge. Bazimisela ukuthini kodwa ukuthi lizwe libe buhlungu kanje kodwa okunye engikuzwile kumnandi okufuna kwanjabulisa yilokho ukuthi ischool fees ugovernment asibisele ukuthi singaduli lapho simtshayela izandla.
Wasalibonani bakwethu ekhaya, ngibingelele igama lami uSibusiso Nsele kulinda mku. Ngisacela nami ukuphosela nje izwi kunento engibone kuma-social media abathi abakomambo bathi bafuna kufakwe ubukhosi babo ezitradeni ngobulawayo. Okokuqala, ubulawayo uvuna umlando wamaNdebele akamzilikazi kamashobana nendodana yakhe uLobhengula. Amakhosi lawo zinkosi nezinduna zakhona. Ngabe nabo mhlawumbe abakamambo laba bayahamba mhlawumbe belwela ukuthi akube nemigwaqo yakibo mhlawumbe plumtre, ngoba uma ngibuka umlando ngathi umambo wayekhuluma mhlawumbe isikhalanga ngamarozi ayekhuluma isikhalanga. So-ke nganti bona umlando kamambo owalahleka izinduna zikamambo kwakungobani? Mambo umuzi wakhe wawukuphi nakuphi? Mina ngabe nje kuya ngami nje ngabe kususwa yonke into labo kungumbuya lehanda kuyiwele eHarare le, ngoba ngapha lidorobho lamahlabezulu. Ngiyabonga maqhawe.
Sayibona nibasakazi lani balaleli ngichume cholocho. Hhayi, mina nisijwayezani bantu ukuthi konke ekukhulumayo kayiwenzi, iphathi yamanga kuphela. Labantu abaseleli abalandeli bona balokhu betshaya izandla. Ungathiwa hawu uzalikepheni, uzalikepheni ufule lapha tuzeleni batshaya izandla. I-40 years likambilula lokhu okukhulunywa manga kuphela.
Kukhulunyiswa yile ndoda le eqeda kukhuluma manje ukuthi ye abasakazi be-Studio 7 basupport i-MDC. Even umntwana omncane ona-5 years angeke aze akhulume into enjengale. Kahle kahle yena akazazi ukuthi ufunane umthetho wakhe. Ningazihluphi kakhulu ngabo, ngaba ngabantu bakamnangagwa. I'm sure lithwini likagawule. Ngiyabonga.
Njengomfana wakondlovu kusaseyimi futhi uThembelile, isifiso enginaso ukuthi ngenye imini nami ngithole ngixhunywe ku-Studio 7 ngikhulume nami okusenhliziyweni yami ngale lalizwe, ngoba ninje nginefemili lapho, nabazali, ingane ziya esikolweni, zigcine zingasakwazi ukuya esikolweni. Sonke nje sabaleka namathalente lawo esafunda lapho, sabuya nawo la eMzansi. Manje sisebenza eGoli, kuyithalente okumele siyisebenzise kwelethu ilizwe. Ngicabanga ukuthi especially kulabo abasegoli, amadoda amaningi athinteka ngento eyenzeka kuleli lizwe leZimbabwe. Ngize ngajabula uma ngithola le number e-Studio 7 namuthi ngikwazi ukuqeda nje ethami yami ngikhuluma ngaleli lizwe.
Njani kodwa thina siyaphila. Hey, sibona uduku lwasekhaya lolu. Hey, ene manje kungani uSibusiso Moyo bese bejabule kakhulu bezwa ngani bathi kuthiwa kona ama-sanctions akhishiwe. Ba ama-sanctions bazowakhipha mhla befunda ukuthi hayi amalungelo kaZulu ayahlonishwa. Ngisaphinda futhi ngikhulumeni ngalendoda lena, lendoda le ekhuluma ithi yona ye lana abasakazi bafaka abantu ababuya koThintlanzi, bafaka abantu ababuya enkomeni, abasakazi basupport i-MTC. Yini le nto? Lo muntu lona kahle kahle ukukhuluma kwakhe lokhu, hhayi, I'm sure wena ndoda ukhuluma kanje wonke umuntu uyakuzwa ukuthi hhayi. Ngiyabonga.
Siyabonga, salibonani basakazi, salibonani mthwakazi. Bakithi kuyadanisa ukukhuluma ngosuku lwe-21st movement kwabatsha. Singazi ukuthi sibili babikelwa kuthiwa lusuku lukaMgabe ukuthi wenzani. Likhefu nje elibili ukuthi ngakuthiwa uMnangagwa liqinise ukuthi wakhipha uMgabe sona. Ngale sula lifana nje lifana lelikaRose, kwakule khefu likaRose kudala, Rose and Founders la. Lachitshwa ikhumbuza isitha esiyisesaqhoba amaNdebele esebenza nalo ovumelana nosuku lolu ukuthi lufundiswe abantwana kungani lusuku oluhle. Ngilusizi nxa ukuthi phakathi kwabantu bamaNdebeleni komthwakazi kusaselabantwana abaphethe umgabe ezandleni zabo njengeqhawe. Namhlanje bayahlupheka baphathanga lutho, bayabhoda emigwaqweni, bayahawula. Kukhulunywa bengilalele athi mhlawumbe kukhulunywa ukuthi bangena izidakamizwa, bangena lani lani lani, kuyikuhlupheka kwabo. Semazweni, lapha emazweni abantwana abatsha kumbenithi abatsha abasebenzayo, xa usebenza emazweni kule mali ekuthiwa yitaxi, yonke into eyithengayo iyathatha itaxi. Abanye bayanatha utshwala bakholisa, kodwa kule mali yetaxi yotshwala ekhitshwa ilungiselela abantu abatsha bakhele izakhiwo, bayenzela into ezinhle ngemali yena leyo. Pho lelo thuba kwela kithi bazalithatha ngayo. Nje la mabhakane abhalwe Robert Mugabe lapha semgwaqweni azwisa ubuhlungu nxa lokho esasekhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lieni elisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sakazanga umbono omunye omne wethu wefilabhusi obesithumele wona nge-coronavirus, ngoba udaba lolu soluguqukile njengoba obecatshangelwa ukuthi ulayo utholakale emsulwa. Emini-ke besikhulume ngokuthi ukhona wesifazane otholakale elegcikwane lele eHarare, kodwa silethulele-ke udaba oluthi utholakale engelalo, njalo namhlanje uyabuyela ngakibo. Ngakho-ke asifuni kusabalalisa umbiko olokhu khuluma ngokuthi utholakale ecatshangelwa ukuthi ulalo. Yebo-ke kulabo-ke abandise ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ye, siya live streama kathesi, kodwa sikhona sisanda nje uku-live streama, sisa-live streamanga ngesikhathi ngoba bekulokunye okukhathazayo emtshineni yethu. So lingasixhasa nje kathesi lisilandele, lizasithola sikhona-ke kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafisitshane, amasotsha eSomali alichumi lamalwecatsha alichumi lasithupha i-16 batshonile izolo iqembu le-Al-Shabaab lize lihlasele inkamba zebutho ezimbili esigabeni se-Lower Shabelle kulelo lizwe. Ukuhlaselwe idolobho le-Khoyoli kuqala kusetshenziswa amabhomba abesemoteni ebichayelwa ngobe sezimisele ukufa i-suicide bomber obejonge ukubulala amabutho kahulumende. Uhulumende weSomali uthi injongo ibiyikudiliza amabholoho. I-Al-Shabaab ephinde yahlasela e-Al-Salini ivumile umlando wokuthi yiyo ngempela ehlasele kulezi indawo zombili, isebenzisa umsakazo wayo we-Radio Andalus. Umhlangano omkhulu o-European Union lamhla e-Brussels uza kuba ngokuqala kulandela uhlelo lwe-Brexit, njalo kuyabe kucutshungulwa udaba lwemali lokuthi kugcwalise njani isikhexe esamabhiliyoni amadola angamashumi ayisithupha lanhlanu, $65 billion, esadalwa ikusuka kwele Bhilithane ukumanyano we-EU. Sokusele amalunga e-European Union angamachumi amabili lasikhombisa i-27 kulumanyano, njalo awamazwe anothileyo ayakhonona ukuthi yiwo azathwala umthwalo onzima ukuthi abhadale imali eningi okwedlula amanye. Abalimi be-France okuyibo okusetshenziswa isivuno sabo esiningi bathi bakhathazekile ngokukhutshwa komthetho obukade ubasiza kulumanyano owe-Common Agricultural Policy. Namhlanje ke kwezenzakala kwele Melika, ibandla lama-Democrats beliphakathi kwengxoxo-mpikiswano edolobheni le-Las Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ekupheleni kwawonalo umnyanga. Umcimbi lo uphele kumizuzwana embalwa ngolwesithathu ebusuku eMelika kodwa ekuseni kweZimbabwe. Wayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire okubandla lamaDemocrats ubephumelele ukuphatheka okokuqala kulingxoxompikiswano selokhu umkhankaso lo wasungulwayo. Usebenzise imali yedlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe $400 million okubangele ukuthi abanye bakhe bekhonone ukuthi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. Abanye abaphatheke kulingxoxompikiswana ngosenator Ben Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli, umnumzana Joe Biden, usenator Amy Klobuchar weMinnesota, usenator Elizabeth Warren weMassachusetts, lo wayengusodolobho weSouth Bend eIndiana, umnumzana Pete Buttigieg. Lokhu kwenzakala usenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa ngomnumzana Bloomberg lo Biden. Sizalethulela ukuhlafunwe kulingxoxompikiswano kunhlelo zethu ezilandelayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje kuhlandla lethu lwemiculo lamhlanje. Ngesizwe umculo weqembu lendosa kusa leli phela liqembu lenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Amalunga ngokhutshwe ekhaya Siziva phela uOscar, uThembelani Ndlovu, Innocent Sibanda, uMduduzi Moyo, okwanele Moyo, uNjabulo Moyo, uThiyambiwe Shoko, lo noma Sibanda.
Inkabe yami Inkabe Yetronsalansimba yekakam iminyaka shumi lasikhombisa ayifunanga ngisho lendibilishi yafa ngomlanjana bonke abantu mabayibheka bayibisa dubekile hluphekile khathazile wesiphila nzima. Yonke le minyaka bengiphila kuyo maphenduka inhlekisa
ngabe kwenze njani
lwafaka njani ukuhamba esandleni sombumbi yaphuma emfolweni kabya lajika isondo lase lajikela ngakini
avuke kuseni
Havuge usen, mapere spalapage, maibona lenka nyese lomsila, yen pumalama.
Indusa usa,
ya pumala zindale simnandi, kate wabamnyama,
Aye inzwisa yomculo wendosa kusa singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amazwi omkhokheli webandla leMTC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena ezitaladini kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asayamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi zizaphathisa, abanye besithi akusoze kuphathise. Owesifazana owesizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.